Babukomo udaba lolu sisaluzwela emaphepheni nathi sisazange ukuphenyisisa sithole mhlawumbe ngamathi umuntu ongasitshela ukuthi kahle kahle kusukelephi kwenzakalani. Kodwa-ke nje siyayisola kakhulu into yokuthi kutholakale ukuthi izizalwane zakithi ziyahlaselwa njalo nje sekukhanya ziyizwe eziyithageti ukuhlala nje zihlaselwa kancane kancane ngokusolwa lokho alokhu lalokho. Kodwa-ke futhi siphinde sikhuthaze izizalwane zakithi ukuthi nazo kazigweme ukuzifaka esimweni esidala ukuqophana lo dushe phakathi kwazo lezinye izizalwane zamanye amazwe ikakhulu ama-host azo. Kwesinye isikhathi kuyadingeka nathi ukuthi silandele ulayini nathi siyiphile indlela le ephilwa ngabanye bonaba singafuni ukuba yindlubu ewele ephokweni.
Zikhona yini ezinye izehlakalo zokuhlaselwa kwabeZimbabwe kumbe abokuza nje jikelele eselizizwile?
Thina into esesiyinanzelela ukuthi nje sekule tendency nje yokuthi izizalwane zakithi sengathi ziqothiwe nje umuntu nje osukelayo usukela izizalwane zakithi. Lokhu kuyasikhathaza kakhulu kanti vele nayo i-Operation Dudula lesi sigxike amahlandla amaningi sasondelelana nabaphathi bephanintambo bakuleli lizwe ukuthi bakunanzelele ukuthi into eyi-vigilantism ayizukuphathisa leli lizwe nakanjani. Ungananzelela iministry uminister of labour uba kuncesi nezinye inhlangothi zikahulumende nabanye abaprogressive sebegxekile kakhulu le-organization ngenxa yokuthi siyazama nathi ukuthi silandele ama-channel siyekhalaza nathi ukuthi sikhalele izizalwane zakithi ukuthi kazingakhahlanyezwa. Ukuthi izizalwane zakithi zincitshiwe ama-ZTP akutho ukuthi sezi-illegal and le nkulumo yokuhlela kwenziwa ngazathi izizalwane zakithi yizo ezi-illegal or yizo zodwa izizalwane zokuza kuleli lizwe lase-South Africa yinto nje engaqondanga. Futhi-ke siyagqugquzela kakhulu ukuthi umthetho kawuthatha ingalo yawo ngoba kubi ukuthi abantu bazithathele ngokwamandla abo sokungathi yi-banana republic i-South Africa. I-South Africa siyo-banana republic lilizwe elilemithetho nama-institutions. Umuntu onohlupho obona ngathi kumbe kulezo zalwane ezidinga ukuphiwa izincwadi i-immigration services yiyo ugatsha lukahulumente olwaziyo kakhulu ngendaba yama-documents nama-papers nama-permits. Akuqondanga ukuthi umuntu kazana nje asukume alande omunye umuntu athi yena usebuza ipass ne-special. Akuso sigaba sakhe leso. Umuntu nomuntu kazazi isigaba sakhe ngokomthetho. Umthetho ngowamapholisa nezinye inhlangothi zengalo zomthetho. Umuntu onohlupho uyahamba ebika icala emapholiseni atsho ukuthi usola ukuthi nokuthi amapholisa abe sekuphenya. Kubi lokho okwenziwa ngabantu abafanana labo Operation Dudula.
Abenhlanganiso yekopanang bathi bebeqoqa ukutshengisela besola ukuhlukuluzwa kwezizalwane zakwamanye amazwe lokhu kodwa bathi balisiwe ngamapholisa. Uthini ngalokho?
Siyakuzwa lokho kodaba lwabantu basekopanang labade behlele ukuthi bamathe bethi anti-xenophobia. Nakhona nje thina siyinhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa asizange sibe yingxenye yalokhu kuhlelwa kwe-anti-xenophobia march. Futhi thina siyake siprefere ukuthi singadali ukuthi kube nama-march ethu seeming to be pitting ourselves against the umphakathi wase-South Africa. Khonokho kudala nje kwesinye isikhathi ukuthi kube lokuxhophana ngoba labo bedudulayo bathe bona sebephendula bathi no lina selithatha ilanga lethu le-Sharpeville massacre esilirecognizayo ngenkinga esaye yasivelela eselatshintshwa laba Human Rights Day selisebenzisa lina ukuthi lina lithi thina selimatha against thina ngoba lisithi thina si-xenophobic bezitsho bona beyidudula. Khonokho nje ukuxhophana thina sikhuthazani nakho siyiZimbabwe Community South Africa. Thina sithi akube nengxoxo nje eceleni abantu kuhlaliswane phansi kukhulunyiswane njengoba sahlela via i-Africa Diaspora Forum ukuthi akube kuhlanganwe i-Council of Churches nomphakathi nayo idudula le kube kuxoxiswane ukuthatha inhlupho ze-community zithini. yini. So yiyo indlela esifisa ukuthi ngabe into ziqhutshwa ngayo, hayi into zokutshengisela nje emphakathini kuphela, kanti kodwa ukuxoxisana uhambi iqhaza elide. Into esesingayitsho thina ukuthi ke vele khona ma ade sekuyukuthi inkopanong iyamatsha nedudulibi sivunyelwe nayo umatsha endaweni leyo ade umatsha khona inkopanong, vele bekuyodala ukuxabana nokulwa nokulimazana namapholisa wona nxade ezabe involved ukuzama ukuletha ukuthula, beyagcina bekuletha ukuthula kanzima mhlawumbe kugcine kulimela abantu. So mina ngengikhale kakhulu ngithi hayi ngenxa yokuthi imatshi le ihletshisiwe, hhayi kwesinye isikhathi ngithi mina ngcono sexoxisana emakhodweni futhi hayi ukuthi sithi thina kurong ukuthi kube le anti-xenophobia match. Yebo yona vele asiyifuni vele i-xenophobia imbi, kodwa nakho asinanzeleleni phela ukuthi singaxophani emehlweni ngoba kusiza umuntu futhi.